ama youth ACCC bona balohlupho olukhulu olukubana bafuna ukumelela ofulumende ukuthi ebayenzele konke. Ufulumende sebacreatele environment ukwenzela ukuthi labo benza amabhizimusi abathuthukisayo, bona bafuni bamelela ukuthi simelela lelo langa lapha ufulumende we-ACCC azangena khona, yikho ukuthi ilizwe lilunge, yikho ukuthi izinto zethu zisihambele. Kodwa hatshi, ayisikho. Ngingakutshela khathesi okwenzakalayo kuningi elizweni leli, kodwa bona bavala amehlo, bavala nendlebe ukuthi abafuna ukuzwa okumnandi okwenza uhulumende lo we-new dispensation. Ngunikele umzekeliso khona lapha eBinga, sile ethiwa yi-biggest irrigation scheme yaBulawayo Crown iyarevitalizwa kathesi, sokucreatwa umsebenzi eBinga nge-irrigation scheme leyi. Ithi bayalima, bethi belima okutsheneyo beprocessa njalo khonapha eBinga ama-sunflower isiba yi-cooking oil. Kuyenzeka lokhu kusegcekeni, ama-youth amanye siqalise ukungena umsebenzi, amanye azangena. Sile mayini njalo khonapha njengomzeli seBinga kuthiwa yi-Mutshesu Coal Mine isanda kuvulwa layo, abaningi abatsha sebengenile imisebenzi ku-coal mine leyo. Khonapha ku-district abanye baphiwe amabhoti amankalakati, amabhoti ohulumende abalungiseleyo, amabhoti adurayo okumangalisayo, bayenza imisebenzi eminingi-ningi ekuthi bezithuthukise. Khonapha ngunike nje umzekeliso weBinga, kodwa ungahamba ilizwe lonke miningi kakhulu imisebenzi ecreatwa. Hamba eWange lapha eMakhelwane, ama-power station maningi, ama-power station asevulwa. Ukhangele eChivu khona senza ethiwa yi-biggest steel mine manufacturer in Africa, ikhonapha eChivu. Thina khonapha eBinga sebesenzela igwayishangani demu, inkalakata yedamu. Sesicele thina kuhulumende ukuthi hayi, eBinga sifuthi amanzi la ahambe straight eyokobulawayo, futhi eqala ethelele lapha eBinga, siyenze i-irrigation yethu, silime. Abatsha bakubhizi kwathesi, bagijima badinga insimu, besenzani ukuthi uhulumende enjani ebasapoti. Kodwa nje kulalaba abakhalayo sikhathi sonke, laba ababe-ACCC laba, futhi sihlale labo phansi, sibafundise, sibatshengise ukuthi ilizwe liyakhwa ngabanikazi balo.
Abanye abatsha abangekho kubandla le-ZANU-PF bathi mhlawumbe labo abakulelo bandla bathola ukudla okuvela kuhulumende lokunye, yikho lokhu besekela leli bandla.
Hatshi, iZANU-PF ithi silinika ukuthi lina liyezithila inhlanzi, aliniki abantu inhlanzi. Iqembu leZANU-PF linika abakhulileyo, abagugileyo under i-social welfare ekahulumende. Abasakhula abakuZANU-PF bathola umbono oweZANU-PF, bathi bebone ulungile bagijima lawo, badinga labo ongabaphilisa. Bayaziphandela, bayazidingela imisebenzi, bayazilimela, abanye bayazibazela, abanye bayathengisa, abanye bathi inhlanzi njalo njalo okutshiyeneyo. Akula ophiwa yiZANU-PF, abe-ACCC basibabonayo bayesaba even ukuyothatha izimali kumabhenki, bathi ngokweZANU-PF thina sihambi. Laba kufuna yikukhala kuphela, besegcekeni beba ngumsindo besola uhulumende. AbeZANU-PF kathesi ungathiwa kule msebenzi evukayo sebegijima abeZANU-PF beye-aplaya bezingenele imisebenzi. Yikho kwenzakala eBinga, ayavula amakampani, ungakhangela kuyakhwa amaloji ayakhwa bayangena imisebenzi. Ukhangele amamayini ayavulwa bayangena umsebenzi. Ngikhuluma nje ekholi isikanda kuvula eyinye eLubimbi, iyenza kathesi iyalungiselela la ukuthi ivule, bafuna ukungena abatsha abakhulayo. Ama-agriculture activities ayenzakala ku-district kathesi, abanye baphiwa ama-outgrower scheme i-COTCO belima besenzela izimali zabo, abanye babalima umumbu ngakhambe indawo yabo lusulu besupply province yonke idla ivele eBinga, bazisebenzela abasakhulayo. Kathesi uShangani lo engimtshoyo, abatsha bayakhuthaza ukuthi bebamba amasimu la betshaya i-irrigation besupply iZimbabwe yonke. AbeZANU-PF bayagijima ngoba bahlakaniphile, bayazi ibala lithi indigenization, bayalazi ibala lithi empowerment, bayalazi ibala lithi patriotism. Kodwa hatshi, abe-ACCC babona ngani bengenza lokhu ilizwe liphucuke liphumelele i-CCC asozivuse. So ababe kukhuluma ukuthi hayi asisabhotejeni, asikhangele nini isikhale seceleni. Akubancedi, sebefunda umuntu ozabatshela ukuthi hayi liyafika nini lokho likhala. Hambani lisebenzelana nabezanu PF liyakhe ilizwe lonke labo ngapha eBinga sithi muze tubeleka mwibia tuyagebia inyika yesu mupatu wakamba nyika iyakwa abeni bayo.